kuliqiniso njengokuzwa kwakho ubugxile kakhulu edabeni lokuthi abakhokheli kumele bahlale phansi bakhomisana nomlotha bahlanganisa amakhanda ukuze balethe isixazululo ekuhluphekeni kwabantwana beZimbabwe. Abakhokheli abachoyo ngabakhokheli bezemabandla epolitiki, ngabakhokheli bezokholo, ngabakhokheli bomdabuko, ngabakhokheli kuzimakethe, kubusiness, ngabakhokheli emphakathini nje jikelele. Bonke ubukhokheli iMDCT iyabunanzelela ukuthi bulengqobe yokuthi buhlale phansi, kucitshe lolu siba lwethendelo olusenza sihlale sisilwa, kuhlalwe phansi kukhangelwe ukuthi ilizwe kambe shuwa singalilungisa ngayiphi indlela ukuze abantwana beZimbabwe phela labo bake bakuze ukuhlala kuhle elizweni labo. Yiyo ingxoxo ekade iqatha sibile kade ikhona ngaphandle kodaba lwe-COVID lona lolu esivele silukhangele kuzona lezi nsuku elezinye nje indaba ezihlaziweyo.
Ube khona yini uNkosazana Thokozani Khuphe?
Umama uDokotela uThokozani Khuphe ongumsekeli kamongameli webandla ubaba uDouglas Monzora athi akaphumelelanga ukuthi abe khona emhlanganweni namhlanje obubanjiwe owegatsha lwe-standing committee. Ubungumhlangano wesine ke sisuka ku-extraordinary congress, kodwa ubaba umongameli uthembisile ukuthi uzaxhumana laye umsekeli wakhe bexoxa ngezinye indaba zebandla ezifuna bona njengabakhokheli abakuzinga lwe-presidium ababalisa yena ubaba umongameli uMonzora la umama uKhuphe lo baba uMzuri. Ngakho sithemba ukuthi mhlawumbe kumhlangano ozayo siza kuzwa ukuthi babambene, baxhumene, bakwanisile kubana befeze imisebenzi yebandla bendawonye. Kodwa ngokugcina ukuzwa kwethu, umama uKhuphe ubephethwe nguyo wona lo mkhuhlane wombhoqazwe, njalo kulandelela ekuthini uvele ulesifo esingazange simphathe kuhle empilweni yakhe esekhensa. Siya uyabususilile kodwa ulokhe ukhangelwa ngodokotela ukuthi kubone ukuthi akukho okunye okungathatha amathuba emzimbeni wakho. Mhlawumbe yikho okumenza ukuthi athathe isikhathi sokuthi ngomva kokusila kumkhuhlane we-COVID nxa esesilile abe esephenduka ekwenzeni yonke imililingwane ephathelane lomhlangano.